Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7 ngomgcibelo mhla ka 5 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zika ward 26 seNgethako Bulawayo zitshengisele namhla zisola ukuthi ibandla le-Citizens Coalition for Change lifuna kuncintise umnumzana Norman Mhlabane. Zona zifuna kuncintise umnumzana Mpumelelo Moyo kusikhundla sokudinga ozamela lindawo ekhanseleni ukhetho lwama-by elections ngenyanga ezayo.
Labo ayisibo bantu benhlanganiso yethu, ayisibo ma residents njalo. Ngabantu asasilabo ngo-2018 bahle bayala ukubuya emhlanganweni basihlalele ezindlini zabo.
Abesifazana abahlala emaphandleni bathi kuyadingeka ukuthi kusungulwe inhlelo zokuhlola abantu ukuthi balomkhuhlane wemvukuzane kumbe hatshi emakilinika lasezibhedlela ezigabeni zabo ukuze benelise ukufinyelela lolu sizo kanye lokwelatshwa ngokuphangisa.
Ingabe kulesikhathi sokuthi ungilindekayo ngemva kwenyanga ezintathu kube lokuhlolwa njengemadorobheni. Emadorobheni bahamba bayihlola, emakhaya ngabe lakho emakliniki kuyahlolwa imvukuzane ngoba isifo esibi. Abantu bahlolwe ukuthi kabalayo yini kumbe balayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Izakhamizi zika-Ward 26 eNgethako Bulawayo zitshengisele namhla zisola ukuthi ibandla le-Citizens Coalition for Change lifuna kuncintise umnumzana Norman Mhlabane. Zona zifuna kuncintise umnumzana Mpumelelo Moyo kusikhundla sokudinga uzamela lindawo ekhanselini kukhetho lwama-by elections ngenyanga ezayo. Ibandla le-CCC belithe umnumzana Mpumelelo Moyo wavuma ukuchiya lo mncintiswano ngoba sebencintisa sebebabili lo mnumzana Mhlabane, kodwa yena ubikwa esithi kakwenzanga lokhu. Isikhulumeli sesigaba sakoBulawayo kuleli bandla umnumzana Sweden Chirowoza uthi umnumzana Moyo kanye lalabo abatshengiseleyo abasomalunga ebandla labo.
Labo ayisibo bantu benhlanganiso yethu, ayisibo ma residents njalo. Ngabantu asasilabo ngo-2018 bahle bayala ukubuya emhlanganweni basihlalele ezindlini zabo. Njalo savela sawukhuluma emhlanganweni we-province kuma minutes ethu ukuthi i-stakeholder ngeke waba umuntu oyebandla eliphikisayo. Sithi ukuthi umuntu wezanu lo muntu ovela uhlangothi lukaMonzora ngeke watholakala eseyi-stakeholder. Yikuzama ukuqila izakhamizi, yikuzama ukuqila isizwe seZimbabwe. Amalunga e-CCC esithi thina yi-Citizens Coalition for Change esiwaziyo ngamalunga athobekileyo alembeko alandela umthetho wephathi. Lokho kokutshengisela ukuzama ukuhlambaza iphathi ayisiwo mkhuba wethu esiwaziyo.
Kungabe kuliqiniso yini ukuthi kulokukhethana ngemihlobo lokuthi lanxa kwakufanele ukuthi umnumzana Mhlabane ancintise njengoba kwakunguye owayengukansila waleso sigaba, kodwa kwakufanele abantu beqale bemvume i-confirmation njalo abantu abamvumanga?
I-confirmation le elithoyo sebevele bayiphambanisa ngoba i-confirmation ayisiyonto eyokuthi kubizwa abantu abancintisana le-party yethu. U-confirmation kubizwa ama-stakeholders, ama-residents. Sozananzela ukuthi kuma-residents laphana kwansi ukuthi kube lamasotsha, kube lama-teacher, kube labo-headmaster abangama-civil servants. So siyabe singafuni thina ukuthi into ezinjeyana ziphume kuma-newspaper even la ku-intanethi ngoba phela abantu laphana ukuthi sebeyahlukuluzwa nguhulumende. So bona laba abathumeze ama-video baphambanisa umthetho wephathi njalo utshengisa ukuthi into yangkhona isiyo yephathi. Ye, umthetho wethu wephathi ukuthi nxa kukhitshwa izinto umbiko uphuma through the communications department ukhitshwa yimi. So khonoko uhle utshengisa ukuthi into yavela yenzwa ngumpumelelo Moyo yayingekho emthethweni. Kwakungamelanga ama video nalana abe khona umuntu yedwa angaza ke asukume athathe obhururu bakhe abese sithi yena you ama stakeholders ngeke savuma ihlazo elinjalo ebandleni lethu. I-confirmation process yinto enhle ebisungulwe ngubaba Nelson Chamisa esuke yaphamjaniswa njengabantu nalabo abathanda izikhundla kakhulu ngoba kathesi sokungcolile ibiyinto eyadimele ilethe izakhamizi ukuthi bezikhethele kuhle but kwaba labanye abayizihwaba abathanda ukuthi bebe yibo abathatha izikhundla besebethatha abangani babo bebabuthanisa bebathengela utshwala besithi kuthiwa ngama-stakeholders. Yikho sokwenzakale khonapha enketha wathi 26. So thina njengebandla asingeke sakuvuma khonokho ngoba i-confirmation ayisiyo nto eyokuthi kubizwa abantu abancintisana lephathi yethu. Hayi ukuthi kule tribalism lawa ngamanga luhlaza ngoba uhlabani lo kaso wesishoneni uhlabani ngomunye wala bantu abazibiza ukuthi ngabesisuthu njalo izinto ngeninkulumo elethwa yizitha ezingafuna ukubona abantu bebambene njalo ngamanga futhi aluhlaza ukuthi abantu be ngeta bayaluhlabani into eyenzakalayo ukuthi kwaba lo muntu owabuthanisa abangani bakhe wathatha ama cellphone wathatha ama video waqamba amanga ukuthi izakhamiza sifuni uhlabani
lo umnumzana Sweden Chirowata isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change esigabeni sako Bulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Mpumelelo Moyo ngalolu daba ngoba ubelokhe engakaphenduli imibuzo athe simthumele yona kumakhalekhukhwini wakhe ngesikhathi sisiya emoyeni. Amabandla ezombusazwe athi aphakathi kokulungiselela ukhetho lwama-by-elections njalo akhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kuhlelo oluqhutshwa inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission. Unkosikazi Lilian Mlilo oncintisa kukhetho lokudinga ozamela uward 12 enjube koBulawayo owayevele engukhansila walesi isigaba ekubandla le-MDC Alliance lingakabi yi-Citizens Coalition for Change uthi uphakathi kwala amalungiselelo. Waxotshwa libandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe selithe yena labanye bakhe emakhansilini kanye lephalamende ngabebandla labo abangasalandeli iziqondiso. Asizweni ingxoxo esiqhubele unkosikazi Mlilo kanye lamalungiselelo akhe.
Yebo, ngizangena kukhetho elizenzakala mhla ka 26 March. Ngizabe ngilabo mama abathathu engizancintisana labo lo baba oyedwa. Umama oqala nguMary Ncube owezanu PF. Owesibili abe nguEsnat Khumalo weRTZ. Kube sokusithi olandelayo omunye kube nguVisitor Ndebele weMDC Alliance. Kube sokusithi ubaba ngwezaphu uCasper Sibanda. Yibo abantu engizancintisana labo kukhetho lwama-by-election oluzayenzakala mhla ka 26 March. Ngendlela i-electorate eyazonda ngayo ngesikhathi ngikhutshwa esikhundleni bayangithembisa ukuthi hayi bazangibisela ngoba ngingumuntu owayesebenza kuhle labo.
Khona vele ukususwa esikhundleni sakho wakubona kulungile yini?
Ukususwa kwami esikhundleni ngakubona kuyinto engaqondanga kakhulu ngoba kwa-violator abantu abangivotelayo i-electorate yibo abangivotelayo basala bengelamkhokheli ngesikhathi sokuthi bona bekhangelela ukuncediswa yimi kodwa babona sengikhuchiyo basala sekungasela muntu obancedisayo. Mina ngakubona kuyinto embi kakhulu, kuyinto engekho emthethweni njalo ngikhitshwa libandla engangingahambi lalo. Ngakubona kuyindlela yokuhlukumeza isigaba, lokuhlukumeza mina njengomama owayekhe ngikhethwe ngabantu ukuthi ngiyebamela bengithemba bengazi futhi ukuthi nisebenza labo kuhle njalo kuyi second term yami kodwa ngiyakubona ukuthi ngendlela abantu esigabeni sami abazonda ngayo ngendlela engakhuthwa ngayo hayi ngibona beza ngibise esikhundleni sami ngibuyele futhi njalo ngibabambe ewadini sebenze labo ewadini ngibona abantu ngendlela okwenza ngayo bazonda kakhulu ngoba umuntu wangikhipha esikhundleni angingenanga ngebizo lephathi yakhe mina ngibone ngani hayi konke kuzolunga mhlaka 26 I'm very confident enough ukuthi hayi ngiyabuyela ngiphinde ngibakhokhelele kuze kuyefika isikhathi kuvalwa sesilungiselela ukhetho oluzayo ngo-2023
aqhubeka njani amalungiselelo njalo lethemba lokuthi unganqoba yini sesikhangela abanye oncintisana labo
amalungiselelo okhetho oluzayo oluza kuba khona hayi ayahamba ngendlela eqondileyo ngoba kathesi ngilungisa ama flyers lama posters lama t-shirt then sesizawenza ilaunch ukuthi siqalise ukuyenza i-dotco bona amalungiselelo aza kuba mahle kakhulu labantu bayaparticipate and abantu bayacooperate loba sokube ne-change ye-name le-color but abantu beya-cooperating
lonke unkosikazi Lilian Lilo okhankasa kusikhundla sokudinga ozamela uward 12 enjiwe kobulawayo unkosikazi esnat khumalo ozancintisa kukhetho olufanayo esigabeni sinye ekubandla le-republican party of zimbabwe elikhokhelwa ngumnumzana kwanele hlabangana usanda ukutshela intatheli izindaba ukuthi ulethemba lokuthi uzanqoba ancintisana labo uthi amakhansila edolobho lakobulawayo ayehluleka ukuhlanza idolobho njalo lezikolo azithuthukanga. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu ababhubhe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 embikweni owethulwe izolo bathathu njalo abahlaselwe yi-coronavirus bafike phosa amakhulu amabili i-165 asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela leli gcikwane sebesedlula izigidi ezine i-4.2 million. Uhulumende uthi lanxa amanani la esehla abantu kufanele belandele iziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 behlabe ijekiseni le ngobuningi babo ukuze kube le-head immunity. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukukhuphuka kwezehlakalo zodlakela lokungahlaliseki elizweni leBurkina Faso sokubangele ukuthi abantu balelo lizwe bayedinga ukuphepheli emazweni angomakhelwane. Lokhu sokubangele ukuthi ingxabangxozayo esigabeni seSahel ibhahe ngoba impahla zokusebenzisa kanye lokudla zingeneli. Abakhokheli ababili abasesigabeni se-Europe bakhangelelwe ukwethekelela isigodlo seRussia nese-Ukraine kumalanga alandelayo ukuyakhulumisana nabanye babo ukwenzela ukuyekethisa abathi yimizamo yeMoscow eyokuhlasela ele-Ukraine. Studio 7 esakaza eZimbabwe sizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abesifazana abahlala emaphandleni bathi kuyadingeka ukuthi kusungulwe inhlelo zokuhlola abantu ukuthi balomkhuhlane wemvukuzane kumbe hatshi emakilinika lasezibhedlela ezigabeni zabo ukuze benelise ukufinyelela lolu sizo kanye lokwelatshwa ngokuphangisa. Lokhu kuvele ngesikhathi kunanza ilanga le-World Cancer Day izolo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Unkosikazi Matilda Dubo odabuke insiza South uthi azitholakali indawo zokuthi bayihlole eminye imikhuhlane yemvukuzane ngemtshina ngaphandle kwevele kuphela. Kungakho ukuthi kuyadingeka ukuthi labo bahlole lo mkhuhlane emaphandleni ukuze bathole ukwelatshwa kusesemasinyane.
Ingabe kulesikhathi sokuthi kumbe kanye ngemva kwenyanga ezintathu kube lokuhlolwa njengemadorobheni, emadorobheni bahamba bayihlola, emakhaya ngabe lakho emaklinikhi kuyahlolwa evukuzane ngoba isifo esibi ngikho siyacela ukuthi ngasiyalamulekeleka kube lokuhlolwa abantu bahlolwe ukuthi kabalayo yini kumbe balayo la uzuze sukhululekile ma usuhloliwe siyanxusa uhulumende kulokhu omelele zempila kahle ngoba umkhuhlane obuhlungu ungawukhangela xa ubambe omunye umuntu kubuhlungu kakhulu
unkosikazi siphathiswe nkalo esilikwe uthi lanxa bezempilakahle bayake befike emakhaya abahloli wonke umuntu
ukubuya bayabuya sibila bayazohlola lapha ekliniki yakithi bayabuya bezohlola i-cancer ngithi but nxa befika bafika bakhethe bathi bafuna kuphela abaphila negciwane le-HIV so ukuthi uhlelo lwangikhona luhlelo luphi njani hayi la mangikwazi kodwa bafika bekhetha besithi bafuna abaphila negciwane le-HIV okungakuthi abaningi abangekho kuhlelo lwe-HIV abahlolwa vele abakaze bahlolwe kukanti vele siyakwazi ukuthi i-cancer isigwele kubomama abaningi abakwazi ukuthi bakusiphi isimo
umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abesifazana lamantombazana e-Human Development Association Zimbabwe unkosikazi Sethekeli Jabangu uthi akulasizo olutholakala emakliniki emakhaya
so sizithola silobunzima kakhulu ngoba umuntu ma ngabe ebe ecabanga ukuthi angabe enayo i-cancer kumele ukuthi azaye emadolobheni aye emadokoteleni la azokhupha khona imali ukuze akwazi ukubana afakwe emtshineni emkhulu ahlole ukubana i-cancer unayo ngoba la emaklinikhi wethu asinayo imishina yokubana abantu bachekwe yilo uhluphe sizithola sinalo kakhulu noma ungaba educator labantu ubatshela ukuthi i-cancer iyizigaba ezinjani i-cancer itholakala kuphi nakuphi kusuke kungasekho ulusizo ngoba usukungela nto ngabasiza ngayo
kungakho uthi kuyadinga ukuthi kukhathe odokotela abazingcwethi kumkhuhlane wemvukuzane ezibhedlela ezisemakhaya
ma ngabe kungenzeka uthole lawo abantu abavele beyibo abaziyo ngekhensa kangcono abangamadokotela bakwazi ukuthi bafakwe endaweni ezisemakhaya abazofika bekwazi ukubana lento le ithestwa kanjani sibe labadokotela abaqeqeshileyo abaziyo ngalo msebenzi wekhensa ngoba manje ma ungaye ekliniki ulwazi lwangikhona ngibone ngathi lufishane kakhulu ukuthi lufinyelele abantu labantu ma bengafakwa emakhaya barolwe out bakwazi ukuthi bahambe betest abantu emakhaya abo bebacheke ngoba abanye abantu thola ukuthi sebengabantu abadala abangakwaziyo lokuthi umuntu asukume la akhona ayo emtholampilo
umqondisi wezempilakahle ezansi emandabeleni unkosikazi Rudolph Kotore uvumile ukuthi abalayo umtshini yokuhlola kanye lokwelapha imvukuzane esiqhwalile uthi kodwa balazi indawo zokuhlola imvukuzane ezibhedlela ezikhulu zemaphandleni lo nyaka umkhankaso wokulwisana lo mkhuhlane wemvukuzane unanzwe phansi kwendikimba ethi Closing the Cancer Gap okuyinkuthazo kubo hulumende ukuthi bethulele wonke umuntu inhlelo zokwelathwa lo mkhuhlane ngokulinganayo ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube
siyabonga Albert ngesilitshiye kancinyane ezandleni zika-Chris Kande we-Studio 7
ngali tshona njani izilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngo Chris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sibhoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bezigaba zemandebeleni bengabhalisi ngobunengi ukuyavota
abantu bemandebeleni balenkinga yokuthi i-election ayisela meaning kubo in terms of ukuletha ukuphila lokudla okuyikho abantu abakudingayo empilweni kukabili-ke isizathu sikabili sokuthi abantu bangadingi ukuvota uregister ukuvota kulalaba aba-actively involved in discouragement encouraging it, would not. Don't, because siyakubona thina masibe ukuthi abantu laba bakhetha a few individuals eMathebeleland ababafaka kuma positions of influence, both ZANU-PF, CCC, and to some extent even ZAPU and other small parties. So iparty le encane le okuthiwa yi-MRP ibisibonisa abantu nabanye ama individuals ukuthi why are you wasting your time lidingela abantu imisebenzi laba abasetshenziswa njengabodeputy. At the end of the day, makuthe wavotwa, nothing happens. Kuthi umgwaqo wetsholotshi esabe kusuyisichibi nje weplum tru limele, akula mntu ozihluphayo ngokuthi kulungiswe iindaba zeMathebeleland. Abantu beMathebeleland imisebenzi yabo ithethwe ngabantu beMashonaland and so on and so on. Bagijima abantu be-MRP bebanga imisindo besithi kanti manje why ukhashwa abantu laba lalapha lalapha. Okwesibili, njengoba nipheke kukabili, yilabo nje abazicabangela ukudla ukuthi ma ngisuka lapha kuthiwa akangiyerejista ukuvota, ngirejistelani ngoba mina ngithengisa amatamatisi ami la i-20 minutes ingekho mina sengiqalisa ukubhala amaphepha nje ngiyavota, amatamatisi ami abengathengwanga. Ukuvota akunginikezi mali, akunginikezi isinkwa, akunginikezi noma izuka. So bazitshela nje ukuthi we have to look for i-life nokudla. So into yakhona ikabili njengoba ngishilo, and at the center of it all is the fact that akula i-meaning to i-election. Ayisizi ngolutho, isiza labo ababe bedinga ukuthi bavotelwe babe ngo-deputy here and there, which is very sad.
Khona okungabakhuthaza ukuthi bayevota, asithi kutholakale umkhokheli osuka esigabeni seMandebeleni, bengayamvotela yini abantu nxa umkhokheli enalo engabe khokhela ibandla elinjengele CCC kumbe yona iZANU-PF?
Angikholwa ukuthi just by changing ukuthi kube ngumuntu weMathebeleland osekhokhela i-CCC kungayenza ukuthi abantu beMathebeleland bese bevota. Abantu beMathebeleland bakantshiwe izandla lezi, azisakhoni ukuphakama ngenxa ye-experience yabo. Kunezinto okufuze ezinengi okufuze zitshintshe, hayi ukuthi kuthiwe nje namhlanje so lo muntu eMathebeleland bhekana i-CCC. Abantu beMathebeleland baba bezobakwazi ukuthi lapha kudlaliswa isikhathi. I-example enkulu nguNkosana Moyo olishona according to isintu, ngoba isintu sithi uba umzali wakho ngubaba wakho angithi. Kodwa uthe mayethu uyeza uzovotelwa, abantu abaningi bathi abasishoneni special balindebele lelo ngunkosana shonena kula Nkosana eMashonaland, so bayali ukumvotela. Abantu beMathebeleland sebafike epointini where even if ufake indebele bayekele ukulivotela, bekwazi ukuthi we are wasting our time if sisithi sivotela lo muntu, ngoba in every other corner of iZimbabwe abasoze bamvotela. So bayenzani? Bayasuka-ke labantu abamatamatisi baye ematamatisini bayethengisa amatamatisi, ngoba besazi ukuthi we are wasting our time. Abagcina bengavoteli labakibo lezaphu, bagcina bethi kanti badlaliselana isikhathi. Into le yehlula uJoshua Nkomo le, so lina litshela ukuthi selingavotela emarondera leli evumba amarambi afungwa. So babhizi nje bazilela impilo zabo, abanye benza nale i-active resistance, we are not going to participate. That's what happens in Mathebeleland. So ukuthi ungatshintshwa nje ukutshintsha igama kuthiwe sokulokhuphe osengumphokeli we-CCC, as long as uChamisa engasukuma wathi sisupport uKhuphe, ngoba ngithi uChamisa uthe yebona ukuthi sokungena uKhuphe wasuke wa-rebel against uKhuphe. Babhekile abantu beMathebeleland babona ukuthi nje abantu abasetshenziswa kuthiwa bona hoyale hhayi bade kothi sithengise amatamatisi ethu. Yikutshintsha kwe-attitude. Abantu abalimele labo yabona umuntu oyabe even i-trauma ye-experience yempilo yakhe as a whole time, okwenzakala kuJoshua Nkomo, okwenzakala kubonkosana Moyo manje, and things like that. So into engabakhuthaza yi-overhaul, ukutshintshwa totally kwe-attitude yabantu beMathebeleland, baqale manje ukucabanga kahla, kube nomkhokheli omutsha ozokhokhela ilokhuyani iZimbabwe. Babona ukuthi i-attitude yabantu le sitshintshile, otherwise without that village abantu beMathebeleland basarendile. Abaningi bangkhona, abaningi they are actively involved in resisting, bayala ukuvota for those two different reasons that I have given.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyabonga, ngiyavalelisa futhi ngivalelisa ngokukholwa ukuthi mhlawumbe izinto zingakhona ukuthi nje eZimbabwe, but kuyabe ngenkalakatha yomsebenzi okufuze wenziwe wo wonke umuntu, abantu bantshintshe i-attitude yabo. I-America ithe ma isenkalakatheni yenkinga yavotela umuntu omnyama olegazi lomuntu omnyama, ngoba base bephakathi kwenkinga. Ama-Republicans nje bajikele ezintini ezinzima kabo.
Lo ke bekungumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sifiso Akbetoroka uMandlovu, yena oyingcwethi wezomkhuhlane wengqondo owayesebenza kweleBhilithani njalo osehlala ekhaya eZimbabwe.
Ngaba lenhlanhla ukuthi ngathola i-opportunity yokubambana labanye abangani bami labo abangama mental health nurses e-UK. Kodwa lapha eZimbabwe besibabili kuphela kunhlanganiso yona leyo esayibumbayo okuthiwa yi-Mental Health and Learning Disabilities Action Group. Yikho-ke sasesincusa abantu nje jikelele, abantu laba they didn't have to have i-qualification yokuba ngu-nurse, but just a passion and a desire to work with abantu abalama mental health issues.
Abantu bayeza ngobuningi babo, kumbe abantu lokhu bengafuni ukuthi kuphumele egcekeni lokho.
Ngibona ingani abantu ababuyi ngobuningi babo. Njalo kula ma-challenges esingathi ngesikhiwa i-stigmatization, ukuthi abantu bakubona kufanele kube yimfihlo yabo, babe lenhloni zokuthi mhlawumbe bazise omakhelwane kumbe bahambe esibhedlela. Thina lapha kobulawa kulesibhedlela esikhulu okuthiwa yingutsheni, abantu balokwesaba ukuthi enhlanyeni, just like i-cancer, kulama-cancer achiyeneyo, kuyafana lama-mental health problems. Ikhona okuthiwa i-depression, kukhona okuthiwa i-schizophrenia, kukhona okuthiwa i-dementia, lokhu okuhlasela ikakhulu abadala, abantu masebekhulile sebekuma-70s, 80s, 90s. Age lakho is part of i-mental illness. So thina inhlanganiso yethu ngiyokuthi sifundise abantu kuma-communities ukuthi i-mental health illness kahle kahle vele kuyini, ivangelwa kuyini, ivikelwa njani. Nxa kuyukuthi sehlulekile konke lokho kuvikela kwamhlasela umuntu, usizo lutholakala njani? Ngoba kwesinye isikhathi abantu balakho ukuthi babone ukuthi lapha kule nkinga, kule challenge, but bengabi lolwazi ukuthi actually although kule nkinga, kule challenge, there is help out there. Bengahamba bahambe kudokotela wabo, ku-GP, bengahamba ekliniki bayecela uncedo, bazabatshela ukuthi umkhuhlane onje, umkhuhlane wengqondo, uncedo lwakhona lutholakala ngaphi. Kulezi nsuku senginanzelela ukuthi kuma WhatsApp platforms, kuma Facebook page, you know, at least maybe once a month or once every other month, akuswelakali isikhalazo, umkhosi ovela kuma families bekhala ukuthi ukhulu ulahlekile, ugogo asimboni. And isikhathi eziningi ukhulu logogo laba babedinga sebalahlekile, balawo lo umkhuhlane okuthiwa yi-dementia. Ikakhulu abantu abamnyama asiwazi njalo asiwunanzelele. Nxa sikubona ekuqaleni kwawo siyabe sicabanga ukuthi vele, you know, umuntu omdala uyakhohlwa. Kwesi sikhathi uzosothwa uloyiwe, singaze sadinga usizo, sidinge usizo sekonakele, ugogo uselahlekele lwe 2-3 days engalalanga ekhaya, ule 2-3 days engabonakali. Sadly, on one occasion kwaba kubi sibili, omunye ukhulu watholakala esefile. I-COVID yenze abantu abaningi ba experience i-stress, ba experience i-depression, ngokulahlekelwa, ngokufelwa izihlobo, imisebenzi. Ekufelweni lapha sikubonile ukuthi ngesikhathi sama-lockdown abantu bebengavunyelwa ukubuthana, kwenza labo abafelweyo basale bezizwa bengaduduzekanga. Konke lokhu kuyakhoza i-depression. Sizabona ukuthi there's going to be an increase in the incidence ye-depression, kodwa angiboni ukuthi abantu bazabuya ngobuningi babo bedinga usizo, bedinga uncedo. Yikho-ke ngibona kumele abantu sifundisane, sikhuthazane ukuthi hayi, uncedo lukhona for abantu abangaphathekanga, abakhahlamezwa ngumkhuhlane wengqondo. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Sifiso Agbetoroka uMandlovu. ebesixoxa layo kuhlelo lethu oluphathelane labesifazane.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abesifazane abahlala emaphandleni bathi kuyadingeka ukuthi kusungulwe inhlelo zokuhlola abantu ukuthi banomkhuhlane wemvukuzane kumbe hatshi emakilinika lasezibhedlela. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.